Intatheli zindaba ezimbili sezivotshiwe zisetheshwa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi ezama-press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula, njalo umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Kubotshwe uMichael Magoronga eKwekwe izolo, Lotino Tenda Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission laluthe intatheli zindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. UMnumzana Thabani Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe, uthi bayakusola lokho okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa mahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Sikhala bayamhlukuluza, bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlane ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31 July 2020. Lo Sikhala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama-prison ayisiwoma-prison, ama-dungeons, lapho kufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokho kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi.